VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 30 kuNkwenkwezi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abebhanga elikhulu lelizwe leRBZ batshele amalunga edale lephalamende ukuthi udubo lokusilela kwamafutha ezimota elizweni lubangelwa yikungathembeki komumo wezomnotho, inkohlakalo, izikwelete lokunye okuthiyeneyo. Isicelo sokuhlawula isifambiso sebail ekuthethweni kwecala labalwela amalungelo oluntu ababotshwe ngeviki edluleyo sizaqhubeka sihlaziywa kusasa. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Amnesty International ithi isimise umsebenzi abaqondisi bogatsha lwayo eZimbabwe phezu kwedaba lwenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abalwela amalungelo oluntu ababotshwe ngeviki edluleyo besetheswa icala lokuzama ukugenqula umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa baveze izizathu eziningi ezokuthi bekhululwe ngesibambiso sebail kanye lokuthi abangeke bebaleke elizweni ngoba nxa befuna lokho ngabe sebakwenza. Bebecela ukukhululwa emthethwandaba ngemali yesibambiso ebheyili njalo umthethwandaba ubukuphikisa lokhu. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights igcizelele lokhu kumsakazo weStudio 7 njalo yathi udaba lolu luzaqhubeka kusasa, okutsho ukuthi abasolwa bazaqhubeka bevalelwe esitokisini. Abakade bedinga ibheyili namuhla babalisa omnumzana Nyasha Frank Mphahlo, uGeorge Makoni, utatenda Mombeyarara, uGamchirai Jacob Mukura kanye lonkosazana Farirai Gumbonzwanda. Ngaphambilini batshele umthethwandaba ukuthi abanikwa ukudla entolongweni njalo balala phansi esamendeni bengembathanga. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo nkosazana Makoto Ngamahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, ethule umbiko izolo isola ukubotshwa kwalaba bantu.
Esikuselayo nge-information esiyitholileyo kuthiwa la abantu kade behambe bayatraina ku-strategic non-violence i-theory le-practice. Nxa ungukuthi kuliqinisa ukuthi wabothelwa khona lokhu ngakhali statement ikhuma ngokuthi khona i-strategic non-violence asoqala, yiyo indlela thina abalweli bamalungelo onto kumele siyisebenzise kayiladlakela, ngoba ukuze kuthiwa umuntu i-human rights defender kumele ahloniphe ama-principles amabili. Elokuqala ukuthi non-violence le universality. I-non-violence ukuthi yonke imisebenzi yakho yenza uyabuyenzi ngebandlakela. So thina sikubona njengenhlanganiso eyodwa nje isebenza i-non-violence, i-strategic non-violence ekwenzeni kwethu. Sibona kusebenzela ngoba asihlukuluzi muntu, akulimali muntu, silwela amalungelo, sidimande i-social accountability kuma-policy makers kuma-duty bearers ngendlela engiladlakela. So kuqakathekile kakhulukazi ukuthi nxa abantu behambe bayatrainwa, betraina i-non-violence akusocala because wenze iwoza yasukuma. Ilungelo u-Section 59 ukhuluma nge-peacefulness. So i-peacefulness yangikhona kumele bayithole ngokufundiswa, unless nxa kulokunye esingakwaziyo. Without strategic non-violence iwoza kayikho. Esisebenza ngayo udlakela kalukhu kuwoza.
Lingabe lizwela kakhulu abesifazane kumbe likhuluma ngabo bonke ababothiweyo? Njalo
ababothiweyo ngakhulumela kakhulu kwabesifazane ukuthi khona xa sinanzela umama nxa ebothiwe abantwana ngekhaya, umama ikhathi esiningi yogcina abantwana uba kuma-cells komuntu ongumama lo kulo muntu ongubaba kulokuthiyana ukuphathwa kwabomama isindingeko zomama ebothweni lelezo obaba zehlekene kakhulu kanje so ikwathi sikhuluma ukuthi kona siyabe kuliphutha nxa ukuthi uhulumende amapholisa abophe lawa bantu ezela trainer kumbe kumele qeqetshwa kumzabalazi ongeladlakele isikhathi esi-9 violence
inhlanganiso yakho ikumanyano weMathebeleland Collective njalo lake labiza umongameli Emerson Mnangagwa ukuthi lixoxisane la ngezivinye indaba ezihluphayo eMathebeleland lingabe kathe silokhe lisuthiseka ngombuso wakhe kumbe kunenge elifuna ukumtshela khona
ingxoxo ziqhubekela siya phambili xa sekulento esifuna sizazi umphakathi ukuthi sisole lokhu lalokhu sizakukhuluma ngemva kokukhulumisana la isizwe ngoba kathi sekule ndlela yokukhulumisana lo mongameli welizwe i-ongoing engagement futhi asukuthi i-engage naye laye yedwa kuphela kulama-ministries alento ezizihluphayo esazikhuluma ngazo nxa sesithe sakhulumisana labo sabonisana ngoba kathi siyaqebisana ukuthi sifuna lokhu lalokhu lalokhu nxa bengasakwenzanga obe nxa sekwenzile sesukuthi upublicize sakuphathisaze ngesikhathi esifanele
lo ngunkosazana makoto ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso ye Women of Zimbabwe Arise obexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga we Studio 7 Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eAmnesty International ithi isimise umsebenzi abaqondisi bogatshalwayo eZimbabwe phezu kodaba lwenkohlakalo njalo. Lolu gatsha soluphethe okwamanje ilabo abazakhangelana lezikwelete ezalo lugatsha lokunye okuchiyeneyo. Inhlanganiso le yethu le umbiko lo namhla isithi yenze lokhu ngenxa yokungethembeki kwenkokheli okukhanya ukuthi ekayisebenzisanga imali ngemfanelo. Ithi inhlolisiso eyenziwe kusukela ngomnyaka ophelileyo iveze ukuthi ezinye izisebenzi bezintshontsha imali okumangalisayo. Ithi isimange ngale udaba lolu emapholiseni ngakho kayisoze ikhulume okunengi ngokwenzakalayo. Inhlanganiso le igcizelele isithi isizama ukudinga enye imali yayo ebantwini abacatshangelwa ukuthi bayintshontsha. Kodwa umnumzana Cousin Zilala oyengumqondisi weAmnesty International eZimbabwe uthi wabanjwa ngamandla ukuthi asuke esikhundleni sakhe nyakenye. Uthi kazange anikwe ithuba lokuthi aphe ubufakazi bokuthi basebenzisa njani limali okuthiwa kayisetshenziswa ngangemfanelo. Uzilala uthi kungamanga ukuthi wantshontsha labanye bakhe abagoqela umnumzana Tekshiwa Musiwa lo nkosikazi Sibongile Zilala. Abathathu laba sebefuna ukuthi bahlawulwe izigidi ezintathu zamadola i-$3 million yokuqanjelwa amanga i-Amnesty International. Asizweni umnumzana Cousin Zilala exoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Mina abangisangi seven. They forced me to resign. Na resigna because of their pressure. So it's not ukuthi bona kule problem abayi-identifyayo kimi baze bangixotshe umsebenzi. Abangixotshanga umsebenzi nga resigna. Kodwa ukungixotsha kwabo ikuthi they created such i-environment eyenza ukuthi umuntu ubone la ukuthi angisafunakali lapha emsebenzini. Especially they are one of the senior directors ose-London. Wangitshela ukuthi ngimele ngitshiye umsebenzi because sengihlale kakhulu. Kodwa wayefuna ukuthi mina ngisuke because banabantu baba bafuna ukubafaka. And sebekugcwalisile namhla because anti basebeqothile i-board ekade likhona. Befake abantu babo. Yibo abantu abakade befuna ukuthi bebafake kwaMnesi. Ayikhona ukuthi kule problem engayenza yakula. Bathi bona ngathi mina sengi-resignele ngabanika 3 months notice. Sengibaphile 3 months notice. They couldn't even carry out the audit ngikhona. Because ngangifuna ukuthi beyenze ngikhona. Just to prove my case ukuthi mina angilaqala engaliyenzayo. Because bona babefuna ukusebenzisa i-audit because mina ngase ngibasukile kudala e-court. So it was a way yokuthi bavale isikala labo kini because ngabasuka for constructive dismissal. So i-audit le babefuna ukuyisebenzisa ukuthi bevale indaba yase-court. Kodwa bayehluleka because even audit yakhona ayiphumisanga cala elayenzakalayo. Akulacala elayenzakalayo. because we are a reporter. After the media report, we report to police.
Ama police and bathini babazilala.
Ama police are in this investigation. Vakangeli ojithi bavela ama police ze amnesty belako konke kuhlanganiswe le constitution ye amnesty. Kodwa baswele ukuthi icala lakhona lingapi. I think babuza labo ukuthi imali yachontshwa imalini. Even labo abe amnesty ngikhole ukuthi bayenelise ukuphendula umbuzo nalo. Uthi nxa kule mali yatshontshwa imalini. Abawuphendulanga umbuzo nalo. Because ngamanga akwakungela lutho. Amapolisa lawo athi wona no. Lapha sokulacala bagcine bebhala incwadi kuamnesty ukuthi if you have evidence yokuthi abantu laba bachontshwa, bring more evidence. Kodwa lisi sinike khona kathesi akula lapho kutshengisa khona ukuthi abantu laba bachontshwa imali. Ngamanga. So lathi sabona sesibone khonokho. Someone who did it, local it was just a defamation of character. So we have sued them for about 3 million, the three of us, for defamation of character and malicious arrest. So we have 3 cases in court because of that.
Abanye ngoba nibolaba bathathu akubaqamba amagama abo lesibongo zabo
sizithola. Right, omunye wakhona nguchairman othwa nguTekshwa Msiwa owayengu-chairman Amnesty Zimbabwe. Omunye wakhona was the finance manager othwa nguSibongile Zimbera. So bona sibathathu njalo sinjalo sibathathu kangako yithe senza khonoko
ye kodwa icala langikhona ngathesi elisemthethwandaba lihamba njani
ya singathesi sokumelela ukuthi indaba yakhona sokumelela ukuthi thina sabasuwabo bona we have not seen their response to appear ukuthi they want to defend asikabikwazi ukuthi sebephendulile yini ukuthi bafuna ukudefenda but we have sent them someone sebelisizile amasamone.
Umnumzana Cousin Zilala wayengumqondisi wenhlanganiso ye-Amnesty International Zimbabwe. Ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje isikhulumeli se-Amnesty International ezansi yezwekazi le-Afrika, umnumzana Robert Shivambu, walile ukukhuluma ngalolu daba.
So I don't want to go into a debate with Mr. Cousin Zilala. It's precisely his decision if he's been talking to you.
Kangifisi ukwenza ingxoxompikiswano lomnumzana Cousin Zilala. Kukahle kakhulu nxa efise ukuthi akhulume lani.
Yeah, so unfortunately we cannot comment further than the statement that we have issued for legal reasons.
Ngasizoze sikhulume okwedlula lokhu esikwethulele uZulu namuhla ngoba lusemapoliseni.
Because the issue that we're talking about is being investigated by Zimbabwean authorities. So we are not commenting further. I'm sorry we can't.
Umnumzana Robert Shivambu ngumqondisi owo obona ngokukhitshwa kwembiko kunhlanganiso ye-Amnesty International ezansi yezwekazi le-Afrika. Ubexoxa ecingweni ese-Johannesburg kwele-South Africa lo Gibbs Dube. Umqondisi webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutshka, kanye lomphathintambo obona ngezamandla kagesi umnumzana Fortune Chase namhla batshele amalunga edale lephalamende ukuthi udubo lokusilela kwamafutha ezimota elizweni lubangelwa yikungathembeki komumo wezenotho, inkohlakalo, ukungaqhubi kuhle umsebenzi kanye lokumemethekiswa kwembiko engayisiyo enkundleni zokuxhumana. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana John Mangutshka lo Fortune Chase bebephendula imibuzo phambi kwekomiti ebona ngendaba yemihlobo yamandla emlilo e-Energy and Power Development Committee ekhokhelwa ngumnumzana Joel Gabuza Gabuza. UMangutshka uthi abebhanga le-RBZ bahlawulele ngokwaneleyo imali yamafutha kodwa bathi kukhona okunuka santungwana kundlela ithengiswa ngayo.
Kulwazi lwezimali engilalo kukhona okubizwa ngokuthi ikwehluleka kwesimo somkambo. Lesi yisimo esibangelwa yikungaziphathi kuhle.
to be accountable to, for violation.
Uchazi yena uthi isimo sezombusazwe ngesinye esengezelela ungazinzi kulomsebenzi.
I've been told ZANU PF gurus have asked disaster to itemize.
Ngiyene abezisa ukuthi abaveze labo abalezi kweledi kungabe ZANU PF kulapho esizobona khona ukuba labo ukuthiwa ngushefu balesi kweledi singakanani ngoba ukuvele ubala ukuthi yibo okumele behlawule leyo mali. Kuqakathekile lokhu ngoba nxa umsebenzi ungasaqhutshwanga ngendlela kubangela ukungalandelwa kwendlela zokuthengwa kwempahla edingakalayo okuyikho okubangela ukuba sibe nalesi simo saseGwanda.
That's how you get the Gwanda situation.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Manyanya uthi uhulumende uyazehlulekela.
Let's all agree, I think as a nation, that there is the failure of political leadership.
Masivumelane njengesizwe ukuba silenkinga kundlela ezombusazwe ziqhutshwa ngayo esokuziveza kundlela siqhuba ngayo umsebenzi nakumthetho esiyisebenzisayo. Ngasilayo indlela yokusebenza esiyilandelayo engenza umuntu kazane abe nalo ithemba lokuba sizoyixazulula inkinga esiyiyo. Singanelisa ukuba lo muntu oyedwa nje ogatsha lwezimali ongatsho ukuba leyiyo indlela esesiyilandela ngileqiniso lokuba konke lokhu kungaphela.
A solid way out to say, guys, this is the way to go. I think all this will stop.
Kusenjalo, omunye wabasakhulayo wenhlanganiso yeZimbabwe Citizen Forum, umnumzana Lonias Roji Majoni, ukhuthaza uzulu ukuba abekezele.
Njengami namhlanje uyabona ukuthi nami sendindevu ezinkulu. But okwakukhulunywa back then, ngangisesengane, ngangumntwana. But namhlanje sengikhulile. Lami sengifike kupoint yoku-analyze ngabona ukuthi hayi okwakusenzakala kudala kumbe ngangincane kumbe ngangakuboni. But namhlanje ngihle ngakubona ukuthi hayi, this is the best way to go forward.
Umnumzana Chasi uphinde njalo wavela phambi kwedale lephalamende le-House of Assembly lapho bephendula khona imibuzo etshiyetshiyeneyo phezu kodaba lokusilela kwamafutha ezimota okulokhu kuqhubekela phambili. Ngimele iStudio 7 miseHarare, ngingumevis Gama.
Uhlelo lwabesifazana olweya sihluzeni bomama kulive talk namhla sikhangela ukonakala komnotho. Kambe abesifazana kubaphatha njani lokhu? Thumelani iWhatsApp kumbe i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Boris Johnson nguye obikwa ekhokhela ebantwini abalakho ukuthatha isikhundla sokuba inhloko kahulumende weleBritane lapho unkosikazi Theresa May esetshiya umsebenzi. UBoris ubikwa ubengakufihlo weminyaka eminingi ukuthi leso sikhundla uyasifuna ngempela ngoba esakhula esesikolo ekolishini wavele watsho ukuthi ngelinye ilanga uza kuba inhloko kahulumende. Ukuchabalala komnotho okungelamkhawulo sokubangele ukuthi abamankampani amaningi kanye labengatsha zikahulumende bahlele imbadalo ngedola leMelika. Inkampani kaloliwe eNational Railways of Zimbabwe yethule umbiko isazisa amankampani athwala impahla zawo ngezitimela zayo ukuthi kuqala ngomgqibelo iza kuba isiwahlawulisa ngedola lasemelika ngoba imali yama-RTGS dollars ingasathengi lutho. Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima lokwabiwa komhlabathi lalo soluthethe inyathelo elifanayo. Intengo yezinto ezijiyeneyo ezisathengiswa ngemali yama-RTGS dollars layo iqhubeka iqansa mahlayana. Abantu abaningi bathi impilo isibanzimela kakhulu njalo bathi inhlalakahle abayithenjiswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa engena embusweni isibuye yabalize. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule lo mgcini sihlalo webandla leMDC unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Thina njengebandla leMDC elikhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa sokuveze sobala ukuthi esasikutsho ukuthi iZANU izasibulalela ilizwe sokumgceke kuyabehlula ukuthi ilizwe leli benzeni. Sikhuluma nje kunjenje namhlanje isinkwa sesiyi $5.70 kuyabe sokusiya ngokuthi usithenga ungaphi. Abasemaphandleni isinkwa bayasigcina namuhla. iZANU iyehluleka ukuthi ivume isiyehluleke ukubusa leli lizwe njalo kuqinisekile ukuthi iZANU kayikhethelwa kayikhethwanga nguZulu. iZANU yakhetha i-constitutional court kabashiye sebethulekile sebehlukuluze abantwana baseZimbabwe iminyaka esiminingi esithini sithi kuthina kudedelwana.
Babu Gawule uyakhuluma uMakhumalo lapho uthi sokulehlulo kuyinto lokho ngali yadeda kancane.
Ngiyamuzwa sibili kakhulu uMakhumalo, ngiyamuzwa sibili khuluma ngendaba ezimqoka ezithinta isize njengoba umumo welizwe unje. Ukuhlanganisa umqondo kuhle kakhulu, kodwa ngithanda ukuthi ngithi mina thina-ke njengebandla elikhokhelwa ngubaba u-Emmerson Mnangagwa ku-new dispensation nalesi kiyo, ngithanda ukuthi ngithi angivumelani lalokho okuthiwo nguMakhumalo yilezi zathu zami ezilandelayo. Okwakuqala ngithanda ukuthi ngitsho ngithi okwakuqala Mnangagwa sibili ngumuntu ofuna ukulungisa izinto, kodwa kule sandla sokwehlulekisa ubaba uMnangagwa esivela ebantwini abayibo bathi izinto kaziwome ukuze kusasa bavuke bethole lokhwana abakufunayo. Kodwa-ke abantu uminqinzana uPF njengephathi ayisiye ekhweza zonke izinto zonezo ezikhwelayo. Abantu bafuna ukuyehlulekisa ngokuvuka namuntu abantu bekhwezile izinto bekhwezile izinto bengalazi izizathu zokwenza kugangwa kusenziwa yonke into kubhenwa izimali kwenziwa yonke into ento yomumeni onjengayona leyo.
Ngiphenduke kuwe Makhumalo, uyamuzwa ubaba uGawule uthe umnotho obhidlizwa yizitha.
Ake sifundeni ukutshelana amaqiniso. Selaqamba amanga liqambele izizwalana zaseZimbabwe amanga aseze yaphela. Kambe shuwa nxa uza kuthi yizitha, izitha ziphi? Kuyini elathi khona yini elawinayo, yini elibusayo? Kanti izitha zangikhona sezivelanga. Lathatha ilizwe sithenga isinkwa nge-80 cents lina lingena ngo-2018. Sathenga isinkwa nge-80 cents, sithenga i-cooking oil nge-$2.50 i-2 liters, sithenga inyama ye-$10 eqeda iviki. Konele ukungena kwihlobo lina kwahle kwadilika. So isitha mvani, isitha yini? So Gawule, isitha nguwe nebandla lakho.
Yebo kunjalo baba uGawule.
Angivumelani la uMakhumalo, isitha ngabantu labo abamhlophe abantu kuthola izibuthi abasapota abanye abantu abathile nganahlonkomo. Abantu babulawa kwathiwa ku-right, abantu bebulawa ngesikhathi sisana. Yithi zitha vendala esezithendukile namhla sezosasapoti esezisapote enye ingxenye ngoba zifuna ukuthi kube lenye ingxenye. Ziyalawula, zihamba zifaka, zifuna ukuhamba zikhipha ikuyo uhulumende abathile zifaka babo babafunayo. Yithi zitha
i-$15 billion yatshontshwa mbani? Ngabelungu abatshontsha i-$15 billion. i-$15 billion satshelwa yiZANU upresidenti wenu esesengumgabe owathi yena kuqatshe $15 billion. Lina ngendlela elikwazi ukubopha khona abantu kuyafidanisa njengezizalwane zaseZimbabwe. ukuthi lanamhlanje umgabe selamkhipha lamtshontshela ukubusa i-$15 billion asiyazi ukuthi ngani. Namhlanje sikhuluma kunje nje u-Honorable Unduna o-Echegut West uphume ku-Auditor General's report ukuthi wathatha $8 million wathatha $11 million ulokhu ehlezi ephalamenti umnyango wejele kawazi. So ungasitsheli ngokuthi ye kubuya belungu bafuna ukutshintsha uhulumende etshintshwa mbani lathi lina lawina. Asikhulumi ngokutshintsha kwahulumende, sikukhuluma ngendaba zokukhwela kwezinto. Zikhweze izita ziphi? Kuyini elisemahofisini? Amafutha enqola zomlilo akhweza ngumnangagwa umhlaba wonke jikelele ungaka. Akula mafutha adula njengamafutha aseZimbabwe athi edula enjalo awasatholakali. Lathi lingena lina ngoJulayi 2018 sasingamithi naye kuma-fuel stations sidinga amafutha. So lokho okukhuluma yilokho ungacatshi ngomunwe gawule.
Akuyigqibe baba uGawule
Makhumalo, amasela akhona kuzani uPF, amasela akhona nakuDC, amasela ncha akhona and amasela ihulumende yethu lomlando ukuthi lise i-corruption ngoba amasela la asebenza nabathengisa abafuna ngaphandle kwelizwe bebambene. Amasela la yiwo asithambanisela ilizwe ukuthi ilizwe lingalungiseki. Inhlelo zikamthuli zeneze ezinhle zisupportedwa yiwo yizi zigangi lezi ezikhona.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla elibusayo elezanu PF obexoxa endawonye lomgcinisihlalo we-MDC unkosazana Tabitha Khumalo. Abantu abangena kumakhulu lamakhulu bakhangelelwe ukuthi baza kuthi gwaqa enkundleni ye-White City ekobulawayo kusasa kumbuthano wokuvalelisa umkhokeli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa yena ubhubhe ngeviki edluleyo. UDabengwa uzabekwa emanxeleni entabazinduna ngomgqibelo. Nangu umne wabo kaDabengwa umnumzana Sipho Dabengwa echasisa ngombuthano wakusasa.
Sesilungiselele umsebenzi wakusasa ukuthi uzaqalisa e-White City ngo-9. Imota zonke sicela ukuthi abantu bahambe bahle baqonde e-White City. Imota eyazabe ithwele i-HES iyezalandela after abantu sebefikile e-White City Stadium. Abantu basuka ngaphandle kwakubulawayo, uhulumende uselungise amabhasi azaphikha abantu endaweni ezehlukeneyo ukuthi babuye lapha. But amabhasi amaningi ngawobulawayo, then iMatheweni North neMatheweni South. But kulabanye abantu abazabuya bevela kwamanye ama-provinces. Siyakwazi ukuthi ngomgqibelo kuzabuya abantu abavela e-South Africa, abe-ANC, umkhonto wesizwe. Sizwa kuthiwa kuzavela amanye ama-chiefs azabuya, kodwa sizakwazi i-confirmation yakhona ntambama namhlanje. Ngomgqibelo sokulungisiwe sibili okuzwayo, lo hulumende la uselungisa umgwaqo lapho imoto ziyahamba khona. Sithemba ukuthi kusasa sizakwazi ukuphelela ukulungisa umgwaqo kuzokuthi imoto zihambe kuhle. And then sebehambile abantu uyabona lapho kuyafakwa khona amatende nalapho kuzafakwa khona izitulo. And then u-econnect la sahambe wafaka i-booster ye-internet.
Umnumzana Sipho Dabengwa ngumne wabo kamoyi umnumzana Dumiso Dabengwa obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amakhulu abantu akhangelelwe ukubuthana kobulawayo kusasa ekuvaleliseni umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa. Abebhanga elikhulu lelizwe le-RBZ bathi ukusilela kwamafutha ezimota kubangelwa yikungethembeki izikweletelo kunye. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngenjabulo nguntungamili Nkomo. Libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.